Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zulugandaba hola mgela imsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 11 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje liyaqhubeka lisehla inani labahlaselwa ligciwane le coronavirus elizweni. Izakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapolisa.
Kukhanya phakathi kwawo amapolisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa.
Kambe unkosikazi kamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa engapha wathola isicoco ngakwenzayo empilweni zabantu na kumbe ngokomdeni?
Lo mhlawumbe ngumsebenzi esingawubona usenziwa ngomama mhlawumbe abangamakhansila kumawadabo, hayi ukuthi first lady asuke eHarare esiye emaphandleni esiyapheka izithwala.
Umhlabeleli uSikhosana Buhlungu ukubulawayo lamuhla lapho apheka khona idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abahlaselwa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla kancane kancane. Kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ngasikhathi sinye kulabantu abangamakhulu amane 405 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani awethulwe izolo kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi alichumi lanhlanu 15,178 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19, okulinani elehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Izakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapolisa e-Four Winds ngeviki edluleyo ngesikhathi zizama ukuntshontsha. Ipolisa leli lidutshulwe izigebengu ebezizama ukubamba usiphatheleni elokitshini leluveve ngomvulo. Inkundla yendaba zobulembu e-site ithi esinye salezi zigebengu sidutshulwe ngamapolisa safela enzikini yedolobho e-Unity Village. Inkundla le ibika njalo ukuthi kulamapolisa amabili amiswe emthethwandaba izolo esetheswa amacala okubamba inkunzi ehlomile. Amapolisa la Ngubongani Mpofu loDalubuhle Ndlovu bona ababothelwe eBaitbridge bezama ukubaleka elizweni. Amapolisa athi izigebengu ezihlasele eluveve laseFour Winds zivele kwele South Africa lapho ebezicatsha khona. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawa yiProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Sinhlanganiso yezakhamizi kuyasidanisa njalo kuyachaqisa umzimba ukuthi sokulabantu abakuthatha kube into encane ukuhlasela babulala abanye abantu. Ngokunjalo ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziqaphele njalo zivula amehlo lendlebe zingezwa kulabantu abanjalo baphangise bazisane njengezakhamizi bavikele lamapolisa.
Kulamaqembu amabili awezigebengu lezi abikwa evele kwele South Africa evele ehlose ukuzobamba inkunzi khona ngapho kobulawayo. Ungathini ngalokho?
Ukuganga lokhu kukhanya imthelela yakhona ivelela kulaba bantu asebefunde ubugebengu lokuba imgulukudu nxa beselizweni lakomakhelwane leSouth Africa. Ngokunjalo ke kutsho ukuthi sebekunanzelele ukuthi lapha kobulawayo leZimbabwe nje jikelele kulula ukuthi bafike benze ubudlova lobo bekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bathwala imbhobho kayisiyo mvamisa ngokunjalo ke sebathola indawo yokudlalela bephuca abantu imphefumulo yabo lezinto zabo abathe bazisebenzela nzima siyinhlanganiso ke siyakusola kakhulu khonoko okwenziwa izidlova lezi ngoba sokuveza sobala ukuthi abantu bakithi sebephakathi kwengozi
Amapolisa ayiwo alomlando wokuvikela uZulu ngokulwisana lobugebengu obunje lawo akhanya amanye awo engasathembekanga ngoba akhona amiswe enkantolo esetheswa icala lokubamba inkunzi ehlomile ungathini ngalokho
kukhanya phakathi kwawo amapholisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa basuka bayecatsha ke ngemva kwaleyo uniform yamapholisa kodwa ke umfukula wabo wokuganga usuka uvele masinyane khonoko ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqinise isandla abantu babambane ukuze izigebenga zonke lezi zivalelwe njalo nxazitheza avalelwa kazihlalo kwesikhathi eside zingakhitshwa masinyane ukuze impilo yabantu beZimbabwe iphephe kukhanya ubugebenga lobu buyabumemetheka ngemihla yamalanga ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi amapholisa akwaqinise umthetho awaqinise isandla kube sokusithi ke abenkantolo labo nxa besehlisa mbebe bejezisa laba bantu baqinise isandla ukwenzela ukuthi kube ngumzekeliso kwabanye abangabe befisa ukuthi bakwenze khonoko ngoba abantu beZimbabwe abantu bokubulawayo abasekho safe
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo Sikazi kamongameli welizwe uOxilia Mnangagwa ngomunye wabaphiwe izicoco zokunanza imisebenzi abayenzela umphakathi umongameli Emmerson Mnangagwa kodwa bakhona abakhona nayo besithi inkosikazi kamongameli bangamelanga aphiwe isicoco ngoba lokhu sokululaze lezi zicoco sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZimbokodo unkosazana Victress Mathuthu saqala ngumbuza ukuthi ukubhodabhoda ngelizwe okwenziwa ngumkamongameli ephekela izakhamizi isitshwala esinda izindlu lokunye kunjalo njalo akusikho na ukumenze wathola lesi sicoco
akusimsebenzi wakhe akusimsebenzi osezingeni lakhe njengomnkosikazi kamongameli akusimsebenzi wakhe lo mhlawumbe ngumsebenzi esingawubona usenziwa ngomama mhlawumbe abangamakhansila kumawadabo hayi ukuthi ufirst lady asuke eHarare esiye emaphandleni esiyapheka izithwala simbekelele ukuthi njengomama welizwe abe ngumama osenzela izinto ezizavusa ilizwe leZimbabwe abe ngumama owenza izinto eziza ukuthi ilizwe leZimbabwe liphinde lisimame umnotho ubuyele ndaweni yawo esiyazi ngakhona eZimbabwe yakudala hayi ukuthi abe siyapheka izithwale bonisa ngamandla buyanga belizwe laseZimbabwe yebo kulungile ukuthi abonakale ebantwini kodwa kangabonakala esiyapheka izithwala abonakale siyavula izibhedlela abonakale siyavula mhlamba amakliniki aphinda abonakale emebhesi yavula izikolo nothi uthabonakale siyapheka izithwala
nxa ukhangele indlela aziphatha ngayo unkosikazi kamongameli Mnangagwa umqathanise unkosikazi kamoyi Hurupati Mkabe umehluko okhona ngonjani
mina angiwubona umahluko phakathi kuka nkosikazi uOxilia Mnangagwa lonkosikazi uGrace Mugabe bobabili baba ngo first lady abangakwazanga ukuthi bakhuthaze omongameli kade bengabayeni abangabayeni babo bonke ukuthi bayenze okungcono ngelizwe leZimbabwe ngokunjalo nje mina angiwubona umehluko umehluko omncanyana ongabukhona yilokho ukuthi unkosikazi kamongameli Mugabe waye ngumuntu owayedume kakhulu ngokukhuluma ukuthi lento zonke ayezikhuluma wayengalandaba lokuthi zifika zinjani ebantu zibe njani ebantwini ezitsho kubo wayekhuluma nje loba yini njalo uGrace Mgabe udume kakhulu ngokuthi uke waba ngumuntu obekuthiwa uyadelela kakhulu sike sambona futhi lapha afike khona lapha eSouth Africa wazi waba lecala lokuthi usuke wachaya intombazane akade ithole ilo mfana wakhe ngalokho nje yena uGrace Mgabe ngamuthi ukuthi ube ngu-first lady obengeke sithi wenza isibonelo esihle ebantwini baseZimbabwe kumbe ebantwini abangomama baseZimbabwe asiyibonanga into enkulu ethena yenzileyo ngaphandle kokuthi azwakale ngokuthi kusasa usethe usephukane lomunye wathi kusasa useyenza ukuthi azange sibone izinto loba ukuthi sizothiwa ubonakala nje ehamba yedwa ezindaweni engahambi lomongameli uMgabe yebo unkosikazi uSilvia Mnangagwa ngoba uyahamba lapha ebonakala emaphandleni engahambi laye umongameli uMnangagwa ehamba yedwa kodwa ekusizeni ukuthi kulungile izwe leseZimbabwe bayefana ngoba laye unkosikazi uSilvia Mnangagwa lokho engenileyo nje asilibona ujintsho lokuthi hayi sokulo first lady omutsha lomongameli omutsha ukuthi hayi sebeza kwenza ngcono kodwa ekusizeni iZimbabwe ayikho into abayenzileyo bonke bobabili esizileyo ukuthi iZimbabwe kumbe iqhubekele phambili ngoba lamanje sisayibona iZimbabwe lokhu lapho uGrace ayichiya khona esesengu-first lady lamanje sokunguye umama uSilvia Mnangagwa isiZimbabwe saselapha sibona intshintsho
unkosazana Victress Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane ezim imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi izikolo kazisoze zivulwe ngesikhathi ilizwe elingezelelwe ngamaviki amabili ukuvalwa phansi kwemigoqo ye-lockdown. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kube lokuzamazama komhlaba i-earthquake echaye eCaribe ngomvulo emadabukakusa. Ukuzamazama lokhu kubikwa kufike endaweni zeBinga ngesikhathi sehola lesithathu ekuseni. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi beStudio 7 siyabonga indaba elisethulela zona lisinika lethuba lokuthi sikhulume lathi sikubonayo ngiyezwa omunye umuntu lapha ukhuluma ngokuthi singakhulumi ngokwehlukaniswa kwelizwe ilizwe kalehlukaniswa ngoba vele la lingasilo lizwe liyiwana ilizwe leli lahlanganiswa uJohn Cecil Rhodes ngoba ebona ama natural resources asemathebeleleni ukuthi azakwenza leli lizwe li njalo uQueen Victoria owayekhona ngaleso sikhathi wambuza wathi kungani ufuna ukuhlanganisa leli lizwe wathi ufuna ukulihlanganisa ngoba ebona ama natural resources asemathebeleleni so ilizwe leli vela silo lizwe liyiwani singakwesabi lokho njalo singalwisibanga lokho ngoba yinto ekhona lama British ayayazi kasikhulumisane kuzwisiswane kufakwe imingcele eyayiveli khona ekuqaleni ukuze singahlalisi ulusana ukuze omunye umhlobo ungacindezeli omunye umhlobo yiyo into eqakatheke kakhulu leyo singahlala singacindezelani akusoze kube lokulo kodwa ukulwa kuphephethwa yikho lokhu ukuthi kuba lomhlobo obangcono kunomunye bantu bakithi singakwesaba khonoko izizukulwane zethu zizahlala zicindelezelekile njalo asifuni ukulwa thina ukulwa siyakuzona sifuna ukuthula kodwa ukuthula kufanele sikuthole besikhulumisana hlezi ethebulini sitshelana iqiniso sinikana ama fact omunye la isethulo kwakho omunye la isethulo kwakho kungalikho ngiyabonga
Studio 7 linjani linjani ngezindawo ngezindawo ngathi nasiyaphila loba singavukanga kahle mina ngivele Plumtree olokhulumalo nginesimanga esiyi-1 ngodaba lamasela atshontsha phakathi kwedolobhu agqekeza amashophu phakathi kwedolobhu ukuthi bagqekeza sikhathi 1 kule curfew phakathi kwedolobhu amapholisi abe patrola ngabi I don't think amapholisi uma engapatrola edolobheni ediwe abapatrola emini ngakhona ukuthi bahamba bengela labantu emashophu bedinga ama-mask I don't think ubusela lobu ngaba khona lobo ngiloko ngikhala futhi Studio 7 asikhaye sizwe likhulume ezethu indaba siyacela like likhulume nathi ezethu indaba abantu beke bezwe likhulume ngePlumtree uphume uthi uphume uzethu kondolwane sokutshontshwa ngemibhobho ukhuluma ngobusela okwenzakala daily but nankuke kwenzakala phakathi kwedolobhu ayikhona ngapho kulamalayithi khona hayi siyacela like lesi address ebe sike sizwe sinile ukuthi u-station commander wamapholisa yena uthini ngoba lokho sokuhlupha lokho sokukhathaza sibili kutshontshela abantu abangenani abazizamelayo njengakathesi asisakwazi phela ukuthi uma kunje kumbe sukwenzakalani njengoba amapholisa akhona la engabantu abahlanganisa kanjalo uyathola ukuthi abaselandaba Studio 7 sicelekelikele sikhulumele labo siyacela
awu sanibonani sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo idiwa likamambo ethangane kosikhobokhobo besicela ukuthi ube kuyayenza sibambaneni bantu beZimbabwe sobuboneni ukuthi siyakhipha isitha esizani PF sibambaneni kakhulu ngoba abantu laba basebenza 3 months phakathi kwe 5 years manje sokuyavotwa kuyatsokusele 3 months benikeza abantu okungama rice lokungamafutha okuncane liqeda libe selisithi iyasebenza izani PF akulalolu lalezi zimoto eziphiwe izinduna akube yizizinduna mazifuna izani PF zivotelele zona abanengi abafowethu bagcwele emazweni abanye South Africa kuphi kuphi Botswana akulampila kahle eZimbabwe so asiboneni ukuthi izani PF iyaphuma manje isitsotsi lesa sinanzeleleke iphume ingabi nechance ngajabula le audio ma ingafuni angayethuselwa izani PF avote lapha afuna khona ebonta ngaphi thola ukuphila ngajabula mpela mayifundiwe le audio
salibonani salibonani ku Studio 7 hayi thina singugogo abahlala elowa gwilu kuwadi 7 into ezikhulunywa lapha ngombono wethu thina sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi nxa abantu bezaphiwa izimoda zokuthi badisturbe labo kungamabandla okuncane lokhovile kayisikho ukuthi kumele izifiso zabantu kumele izifiso zikamnangagwa sibuhlungu kakhulu bangabona abantu bethule bathi abantu bathulelane abantu bathulela khona ukuthi babone ukuthi akusela ncedo besaba khona ukubulawa khona ukuthi uyabulawa ungakhuluma iqiniso ngabantu abanjani amaprofesa sibili abangela ngqondo zokuthi bafuna ukukhipha ilizwi edakeni babe besiyaphiwa izimoda zokuthi babe bona bevotela umuntu wokuthi babone ukuthi yena uyasutha yedwa labo njengoba kathi sebazagijima ngezimota lezo abantu behlupheke elizweni kathi sabantwana bagcwele ilizwe lonke leli umhlaba wonke bayafa kumbe ukuthi bona kabafilwa thina sibuhlungu kakhulu ngento abayenzayo bona obokungamabandla konke khona okungu-16 osokuphiwa izimota zokuthi khona bona baphile ilizwe lisifa ababoni banjani abantu beZimbabwe babulala ilizwe ngabomu abanye bangcono bayakwazi ukuthi idemokhrasi yabo yayimazweni abo iyasebenza eyalapha kayisetshenziswa idemokhrasi kusetshenziswa ukubulawa abantu ngakhuluma iqiniso sibuhlungu jonga
livuka njani basakazi abathandekayo liyasakaza lisakaza indaba ezinhle ezimnandi likhuluma losamethembe lapha ophuma elupane khonaphana kwamabhunu bese ngikansa khayela emadedeni thanda ubingelela wonke nje emadedeni laphana esigabeni sakomanzini ngithanda nje ukuthi ngithi zihlobo zami ubaba umnangakho laphana eish kulezithembiso azithembisa kakhulu ngesikhathi efuna ukuhlala esitulweni laphana ngitsho lokhu kodwa akwenzileyo ngitsho le nto eyodwa oke uhlaleleni njengoba uyazibona nje lae vele ukuthi kakwanisi naw uyatshiyela abakwanisayo bezama ukuthi benze ngcono sithwele nzima emazweni lapha sithwele nzima sibizwa abantu bokuza sixotshaniswa ngabantu nsuku zonke hayi sokwenele
ya madoda kithi linjani ngiyacela ukubuza lapha madoda kithi into engiyibuzayo nansi ngisesigabeni semagwadi lapha uward 12 uchief wami ngubhango ngile nkinga enkulu kakhulu usobhuku wakhona esingi enguye kutwa ngu-opet moyo enguye kutwa nguye tsopu ufuti uwe walo wase pio futi skunda sama vitiko kutwa nguchiwa ma vitiko indi maesayo uti kwena mina nga kulumeli ifusi lika kulu uti kufisi lika kulu nga likulumeli kutwa yena uvalile ama simu gaise loko kwa kelo labo antibaku wabufu abavala nga ngisiza uti kwena ngu vitiko uti kwa banyo iswele by 70 kutwa yena ungatu kangele ya yakhe kushuthi ngathi khona iyacha ku 200 by 400 otherwise ni roughly khona apho inkulu kakhulu kodwa kwabanye ukwena ufuna 7 by 70 nxa isakithi ngini ngapha uthena ifusi lika enyemu mina ukhula ngenyemu sibili unyathi uthe ifusi lika nyathi indawo yamadlelo ezinkomo so ke unyathi lo njonga ngithi ngukhulu ulabafana lesizukulwana ulaso esininga kakhulu ukuthi khona esinye ngibona indawo umhlaba kawunabo angikwazi khona bazathatha ngamasimu nxa ekhuma futhi yena uthi yena laba ngalamasimu bazaginga ena kuthiwa nomvidiko nakuthiwa nguyelisobhu nxa engathi bazaginga ebantwini bakhe abantu bantwana bazaphephela ngati lapho enovalo khona ayi lenxa khona bakithi ike lingincedisi ngiyakwazi khona lingaphaphisa lokhu bakhona abangangincedisa ngefusi ngoba uthi khona ukhulunyemu kwathiwa engafa yena le simu yakhe ifile ye lina lifuna ukuhlala lilinde ncwaba kodwa yena lapha khona amangcwaba ngibo walindile waqamelile kafuna abanye beqabela amangcwaba ayezihlobo zabo nyabona amamisa msemani ngakhulu ngixolele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usibali ukhulu wedolobho leNew York umnumzana Andrew Cuomo usetshiye umsebenzi phezu kodaba lokuhlukuluza abesifazane alethweswayo. Kolunye udaba ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngenani lezingane ezibanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantwana abafika phose inkulungwane elikhulu 100,000 abasezibhedlela behlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ngokunjalo odokotela abelapha abantwana bakhuthaze uhulumende ukuthi aphange avumele ukusetshenziswa kwejekiseni ye-COVID-19 eyabantwana abaphansi kweminyaka elitshumi lambili 12. Siqoqe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwe-coronavirus.
Iquestion enkulu yiyo leyo ukuthi kanti igciwane leli ligciwane nje eleqayo from enyamazaneni langena ebantwini noma ligciwane elacreatwayo kuma-laboratories. Kungenzeka ukuthi ligciwane elacreatwa not ukuthi i-intention yakhona kwakuyukuthi lisetshenziswe ukubulala abantu, kodwa ithole ukuthi mhlawumbe kwakungama-experiment ukuzama ukubona ukuthi igciwane leli lingakwanisa ukuzitshintsha okunganani, njalo futhi kunganidakala ama-vaccine anjani ukuthi alwisane lalo. Then kungenzeka ukuthi kwenzeka i-accident maybe omunye wama-scientist la esebenza ngalo lamngena and then layo waselidlulisela phambili enganakeleli ukuthi usebanjiwe ligciwanele. So mina ngingathi ngindabambili ekuthini ngibeliever ukuthi gciwaneleli kungenzeka ukuthi la-creator whether ukuthi la-creator ukuthi libulale abantu noma lapheka ngemisteki kuma-laboratory abo belilungisa khona, yikho ngingakwaziyo ke lokho. And I think kulama investigation aqhubekayo nge-Wuhan Virology Institution ese-China lapho ocatshangela ukuthi igciwane leli laphuma khona. Ama-variant la sizowabona etshintsha esiba maningi futhi ngokuya kwesikhathi abantu bengavaccinatwa lalo lilokhe lispreada, kushuthi lispreada liyabe lilokhe lalo lizitshintsha li-adapta ngoba ekugcineni i-virus leli lalo i-intention yalo akusikho ukuthi igciwane leli liyabe lifuna ukubulala abantu, lona igciwane leli lalo lizama ukuphila.
Ngokubona kwakho kuzenzakala yini ukuthi igciwane leli ligcine lingasekho nxa kuyukuthi abaningi bayahlatshwa
kumbe sizabona liqhubekela phambili njengoba lokhu lithiwa liyaguquka.
Inkinga enkulu kakhulu esiyibonayo ngabantu laba abadoubtayo abangafuni ukuvaccinate for ama reasons ahlukeneyo, abanye abathembi isayensi yakhona, abanye ngababeliever kuma conspiracy theories ukuthi ivaccine leyi iyalungiselela ukuthi iphungule ipopulation emhlabeni. So as long as ukuthi abantu abangakholelwa ekuthini igciwane leli liyingozi abangafuni ukuthi bavaccinate, sizobona igciwane leli liqhubeka lispreada njalo litshintsha along the way. So mina ngokubona kwami igciwane leli into esizogcina siphila layo iminyaka yonke, ngende kuzomela ukuthi abantu bahlale bevaccinate until kuze kube labantu abavaccinated enough ukuthi sithole lokho abathi yi-herd immunity. Lapho abantu abaningi mase bevaccinate igciwane leli yabe lingasakwazi ukuthi li-continue li-spreada, and njalo imizimba yabantu iyabe isiqinisiwe, ama-immune system abo esiqinisiwe yila ma-vaccine ukuthi sikwazi ukulilwisa igciwane leli. Kodwa ukuthi lizophela dududu angiboni mina liphela, ngoba ungakhangela imikhuhlane eminingi efana labo AIDS, igciwane le-AIDS even nanamhlanje alizange liphele, kodwa abantu sebekwazi ukuphila lalo as long as abantu bevaccinate-wa. Lingabi igciwane leli lingasatholi ipower yokuthi ligulise abantu libabulale, kodwa sikwazi ukuthi silicontain ngezinye indlela sizophila lalo, kodwa sikwazi ukusurvive lalo lingasibulali.
Umnumzana Del Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesabelweni seVirginia. Umculi wenkayi uSikhosana Buhlungu uthi uLubheki sekobulawayo lamuhla ekuseni ukuyacindezela idlalade lakhe elitsha encedisana lomunye wakhe uMadlela Sikhobokhobo. USikhosana wathola isicoco emncintiswaneni weBulawayo Arts Festival ngomnyaka odluleyo njengomculi olodumo. Asizweni exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ingoma ozirekhoda uzingaki?
Ya rekhoda ingoma zingu-4.
Kuvela uzichaye kumbe ngezinye ezintsha?
Akezintsha, ngizichaye ngizidlalisa kodwa kunabe ngingaziqedi. Enye ngiyathanda ukufana kamadlela.
Ichi bana
Leo ke ingoma uthiwa kumnandi la eka sikhosana buhlungu ehamba lesikhosana band besilaleleke ingxoxo ayenzele osithandekile mhlanga we studio 7 esenkayi. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapolisa. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande.